ngohlelo lwele esiluhlelile njengeZimbabwe Gender Commission engithe kuzayenzakala kubulawayo mhla ka 30 July eStanley Hall. Siyenza okuthiwa yiNational Inquiry on Child Marriages and Sexual Exploitation of Young Women and Girls. Sikhangelele kakhulu ukuthi yiwuphi umgoqo sifuna ukuthola ubufakazi kubulawayo, ngoba sikwenzile kwamanye ama province lamanye ama district. Sifuna ukuthi sidinge ubufakazi obugcweleyo kwenzela ukuthi sibone ukuthi imgoqo ekhona evalela amantombazana la abancane ukuthi bangasaya phambili, kwenzela ukuthi labo amathuba abo alingane labafana lamadoda labomama abaphambi. Ungakhangela amankazana amaningi, amanye ayadlengulwa, amanye ayalotsholiswa emancane. So thina sihlose khonokho ukuthi sithole ubufakazi obugcweleyo, kwenzela ukuthi nxa kukhona ukusilela khona emthethweni ukuthi hayi lokhu yikho kusesikutholile yibufakazi njenge-Gender Commission esibutholileyo, yibo lobu bufakazi obuvimbezela amankazana ukuthi angabi lamathuba alinganayo labafana. Sikhangelele ukuthi enye indlela yasukiselayo ukuthi kusungulwe lokhu kule ndaba ka-Anna Machaya eyaphuma ngomnyaka ophelileyo, lo wamapostori wafela kushrine ebeletha. So yiyo eyayenza kakhulu ukuthi i-commission iphatheka kuthi kathi vele khona lokhu kugxile okunganani ukuhlukunyezwa kwabantwana abangamankazana besendiswa njalo behlukunyezwa okocansi.
Bese lisenzani ngobufakazi elibutholayo?
Ungakhangela ke section 323 kwesisekelo sethu sombuso ukhuluma ngokuthi sikhamba njani le report. Ngoba siza kwenza sisithole ubufakazi sizabhala i-report thina njengecommission esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu, bahlukunyezwe kocansi kakhulu, kwenzela ukuthi nxa ukuthi kulo mthetho kumbe nxa kulama gaps emthethweni kulezikhenxa ezifuna ukuthi zigcwaliselwe ukuthi kube lo mthetho oqinileyo ozavikela amantombazana la ube khona.
Liza kwenzani ngobufakazi elibutholayo?
Then okunye kakhulu esikwenza lakho singathi siyaqwayisa kakhulu kungananzelela ukuthi kube lomthetho omutsha lo i-Marriages Act ekhuluma ngakho sibili ukuthi akumelanga kube labantwana abayendiswa bengafiki 18 years. Sibone lakho kakhulu ukuthi kuzancedisa kanjani le mthetho nale eminye ekhona. Nxa ukuthi kule sikhala esokuthi eminye imithetho ifaka sesiunika umlando i-parliament ukuthi ama-legislators asenzele umthetho ozaqiniseka ukuthi at least abantwana bethu bayaprotect, bayavikelwa from kulaba abantu ababayendisa bebancane kuba abadlengulayo, ngoba bugcwele ubufakazi esesibutholile from amanye ama provinces lapho esidlule khona.